ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela Studio 7 ngolesithathu mhlaka 19 Nhlangula 2019 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abamawandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo bebethe gwaqa emhlanganweni wokuhlaziya izigaba zomthetho womtshado ezilakho ukuvumela ukuthi abantu bahlaliswane kungela mtshado. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithani zithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela kwele Ngilandi kwaziphakamisa kakhulu. Kuthi ke umsekeli yomkhokhelo MDC umnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha njengomnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo abagoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo bathole ithuba lokuxoxisana lomeli wenkulumane edalele ephalamende engowebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Kucacaphulu ngomthetho ngezinye zezidaba ezemthetho womtshado ozavumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mitshado njalo babelane impahla xa lapho sebesehlukana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ingxoxiswano le eqoqwe ngabenhlanganiso yamabandla ezokholo e-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, i-EFZ, kanye le-Citizen Africa Foundation, ibihlose ukwabelana ulwazi ukuze uzulu azwisise okumunyethwe ngumthetho lo. Ngomthetho omutsha lo, umasihlalisane usezavunyelwa, lochadileyo uyavunyelwa ukuba abe lomasihlalisane ngokusemthethweni, njalo iningi libona lokho kuzadiliza imitshato eminengi. Iningi likhanye lingavumelani lakho lokhu bethi sekuzadala ukuchitheka kwemizi eminingi. Kuthi ke abatsha bathi abasaboni isizathu sokuba batshade bona belakho ukuthi bazenzele umasihlalisane ngokusemthethweni. Umnumzana Kucacaphulu omele inkulumane edalele ephalamende ekubandla le-MDC uthi kukhona okuhle ngomthetho lo.
Ukuthi zikhona izinto ezinhle ku-Marriage Act. Kayisavumeli ukuthi abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwe-18 kuthiwe batshadile, libendisi sekulicala. Izinduna sezivunyelwa kathesi ukuthi labo lazo zitshadise. Sekuthiwe sekuzavunyelwa ukubana kuthiwa yi-civil partners, okusho ukuthi ngumasihlalisane. Ingozi ebonwe ngabafundisi lapho ukuthi sekuzakuhlupha kuhlukuluze labo abatshadileyo. Uzathi utshade lo muntu uhlezi laye, uthole ukuthi usengene kokunye kunoko okuthiwa ngumasihlalisane, i-civil partnership. Isimanga nge-civil partnership kuthiwa ungangena kuma-civil partnership kumbe angu-10 kumbe angu-20 akulandaba kulanami. So ngezinye indlela sesivumela abantu abangekho emtshadweni ovumela omama abanengi ukuthi bangene emtshadweni ovumela omama abanengi.
Umfundisi uReverend Milson Ndlovu owenkonzo yeBrethren in Christ Church uthi ubona lokhu sokuphambana leBhayibheli.
Ngibona okunye lokhu kungaqondanga ngendlela yokuthi yalimaza ama-marriages akhona kathesi, futhi okuyinto lokhu asiyo marriage vele, ehe, yikho kuthiwa yi-partnership. Kuthi nganje kuba le-section yakho somewhere else okuyakhulunywa khona ngama-partnership, lama-principles of partnership that has nothing to do with i-marriage. Angithi so i-marriage kumele ihlonitshwe ngabantu bonke abangena kuyo, labangaphandle bayihloniphe i-institution ye-marriage, ingavumeli la ama-partnerships akhona.
Umnumzana Kilton Moyo ongumqondisi we-Citizen Africa Foundation uthi kakuqale kukhulunyiswane lozulu kabanzi ngalumthetho.
Africa ngebill le enter a propose ayimbi yona ngokwayo is good inhle uhlupho nje ngu close port ngwesikhala ngaye asikwazi ukuthi uvele ngapha udingani ngoba ngolwana u close ofuna ukulegalize ukuchama amabhoto at the expense of ama marriages so nxa sikhangela thina sibona ingane kuza sidalela uhlupho oluningi ukudiliza imisi lokudiliza imitshado yabantu esikhala ngakho sidinga ukuthi nje ithubungulwe kuhle yazisuswe kuhle kumbe vele kukhitshwe yonke isection engabi khona
umthetho lo omutsha uvumela ukuthi abahlaliseneyo babelane impahla nxa omunye esefuna ukuphuma ekuhlalisaneni kwabo ngalokho osakhulayo uNokuthula Nyathi uthi yena akasaboni indingeko yokuchada xa elakho ukuthi athole inzuzo zomuntu ochadileyo yena ekumasihlalisani
This new marriage act bill njengomuntu omutsha ngisala ngizuza ukuthi at the end of the day what's the point of getting married nxa ngiyakwanisa ukuthi ngithole ama benefits okungachada okuchada but ngingachadanga and I protect anyone because she's a promoter ukuthi abantu bebe ngama gold diggers one promote ukuthi khona khona abafazi lamadoda abachadileyo bebe labangane outside of marriage so kugcina sokuaffecta immorality yethu as a nation and what we stand for as Zimbabwe
Umzana Christopher Munetsi ongumcebisi kunhlala kahle yemuli uthi yena okumxaka ngamandla ukuthi uma sihlalisane ubanjwa ngcono kulochadileyo
ngithengisa into le kimi iyangixaka kakhulu ngoba ifakwe ngaphansi kwemthetho owokuthatha marriage act but I school marriage khona ngokwakho ngokobungani ngobungani but okusokungixaka ukuthi kutreatwa even better than imarriage angithi so which is going to cause okungahlaliseki phakathi kwama-marriage esesilawo ngoba kuzobulala ama-marriages esilawo
Abakunhlangothi ezijiyeneyo zempilo bathole ithuba lokuxoxisana kanye lengcazelo kuphulu olilunga ledale lephalamende njalo eligqwetha empilweni ngokuguqulwa komthetho womtshado lapho osokufakwe isahluko sokuthi uma sihlalisane abesemthethweni. Abangene umhlangano wanamhlanje bavumelane ukuthi lokhu okukamasihlalisane kukhitshwa kuvele kungabi khona kulumthetho. Uthi abacebisa imuli bakhala ngokuthi masihlalisane uphathwa ngcono kulochadileyo iningi likhanye lingathakazeleli indaba kamasihlalisane bethi sekuyikuchitheka kwemizi njalo sesilahlekelwa yibuntu bethu ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleBritane zithi ukubaleka kweleZimbabwe ezawenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa kakhulu ngoba sezisenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi yokuzinakekela njalo bayavumelwa ukusebenza kukanti ke abaningi sebeyakhile sebeze belemuli khonale. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBritane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye nokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngacela ngikwanise ngenelise ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside. Izinto zingalungele uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu ngizendele ngibonge njalo ukuncediswa ngama refugee councils impilo yami isitshintshile njalo sengilabo sengathola izihlobo ezingabomakhelwane abavele emazweni atshiyeneyo kunye labakhona lapha belungu
umnumzana Themba Jo Omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBritane umthayela ihlombe.
Kumele simbonge kakhulu uhulumende kaTony Blair ngokusamukela thina amaZimbabwe ukuthi sihlale kuleli. Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle, ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya, ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile moli yami kona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda, sesilabantwana bangu-4 sihlalele khonapha.
Unkosikazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilithane kumphuculeke kakhulu.
Ngafika kwele Bhilithane ngo-2004 ngacela ukuphephela. Baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola-ke amaphepha ngo-2007. Ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga, ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Kunjenje ngingunesi, sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje kungayisibo bonke abacela ubuphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yiziphepheli. Kodwa-ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwayo ubunzima bokuhlukunyezwa waze wadlwengulwa.
UNomsa Dube ekhaya ngibuya eGugu ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayuthi ezanu abalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwele UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right, ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi, bengizoba nje into oro bebezothiwa kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babone ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ndlandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Sengisebenze leziphepheli ama-refugees, labantu abadinga ukuphephela kwele Brithani kweminyaka eyedlula amashumi amabili ngebandla le-Right to Remain lale-Raw Zimbabwe. Kuleli viki sinanza i-Refugee Week. Ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Zabangena ezikolweni, abanye basebenza, njalo abanye bagcine izihlobo nabangane ekhaya eZimbabwe. Kodwa kasibo bonke abenelisa ukuthola lezo ncwadi. Sikhona isilinganiso sabantu esithe xaxa abangenelisanga ukuzithola lezo ngwalo. Abantu bangafunyona baphindiselwe ekhaya, abanye babo behamba bekhala kabuhlungu ukuthi sebebiselwa emlonyeni wesilwane abasibalekelayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama langu ngu-Ezra Jesus Banda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa, umnumzana Tendai Biti, uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunyelwa intambo zombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kumnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano okwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Craig Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave nezviri zvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Vachamisa vanofanira kuva vari patable. MDC inofanira kuva vari patable. Iye masonto anofanira kuva vari patable. Kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. Umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe alokhu ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso oncindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracy think?
UBiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini i-66% bafuna umbuso okhululekileyo i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Kunjalo nje uNtungameli uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuze atsho umbono wakhe ngamazwi kaBiti ukuthi kungaba lokunye ukugenqulwa kombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kowayengumongameli Robert Mugabe.
wezi umanela nje ukuthi ngaye khuluma khona konke umbono wakhe nje akwanele ukuthi umuntu la yomunye lomunye umuntu bamele uyaphupha nje ezenzela abantu bayayazi into eqondileyo ngobunengi babo abantu bezimbabwe bayakwazi abathatheki nje abathatheki ngezinto ezilula nje umlilo wamaphepho njengawona lo singakhangelani singamele ukuthi umumo lo ukuthi umnankagwa udale umumo umahluko omkhulu kuleli lizwe khona ukuthi sibili avule amasango ukuthi kusebenzeke elizweni kube nokukhulumisana okukhona yazi abantu ukuthi bakumele befunde ukukhuluma iqiniso lokuthi bathakazelele uhlelo lwengcono olukhona lukhona phakathi umbango vele emcingamela kuzokuphele lathi labanye abantu abaphetheya ngale ngendaba yomhlaba le elendela le ukuthi abantu baqala kube eloku bebuhlungu ngokuthi bebefaka izipalela lapha lalapha kanti umnankagwa akwenzileyo okubi ukudeserve ukuthi bebele kube clinger onto ama-sanctions kuyini akathi indawo bengathi kathi esimgange sehambile asike simsupporteni umnankagwa siboni ubidela lo ukhuluma ngokuthi ngesikhathi se-inclusive government amakhiwa lana ayesinika imali lapha ngenxa yokuthi babekhangele ukuthi babonakala ukuthi i-MDC yenze kuhle isingene kurhulumente womanyano basisapotela khonoko kuphela akulaa nto eyenzakalayo emangalisayo ungambala ukuthi yiphi into eyenzekwayo nge-inclusive government aphandle ukuthi kule mali yayibuya ivela ngaphandle
i-inflation uhulumende athi iku-97.85% isikhuluma nje ubiti uthi ama-figures aqotho ngakuthi inflation seyadlula ku-500%. Singamphikisa yini nxa sikhangela ngiphe umzekeliso wesinkwa ukuthi sikhwele kumaviki amabili asanda kwedlula saya ku-350 namhla sesikhwelile njalo sesithengiswa nge-$6.
IZimbabwe kayila mali yayo. Inflation le sikhuluma ngayo siyimeasure ngani iZimbabwe ngala currency yayo. Ikarenzi la iZimbabwe le paper kumbe ngathi i-bond paper yeshilala sila mali iZimbabwe imali ikhona nge-US dollar le rand landale ilokwala sho mali lokwa imali into nje esiphambanise inhlelo kuphela engasiyo mali efanele sikhulume ngayo
umnumzana Believe Gawule lilonga lezano PF lapho ke limuzwe ixoxa icingweni lonto ngamile inkomo we studio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje uhlelo lapho isiphatha khona indaba zabeZimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum siphatha udaba lukahulumende oseqhatshe inkampani yemelika yokumncedisa ukukhankasela kwesulwa kwezijeziso zenotho. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikula labacubungula ukudutshulwa kwendizamtshina kwele Malaysia eyayithwele abantu phose abangamakhulu amathathu kwele Ukraine ngo-2014 libikwa selifumene ukuthi kulezizalwane zeRussia ezintathu lese-Ukraine esisodwa ezaphatheka kule ingozi. Abanye laba babikwa beyibo abasebenza labadubula indizamtshina yeFlight MH17 ngesikhali semisile. Kuthi ke abasebenzisa ubulembu be-internet bamukele ngenjabulo ukulungisiswa kobulembu kwele Ethiopia ngemva kokuvalwa okwensuku ezithile sokube lokuphanjaniswa kwabo ngemitshineni yokwamukela amagagasi. Okweviki yonke izigidi ezedlula ezilishumi nanhlanu 15 million zabasebenzisa lobo bulembu bezingenelisi ukusebenzisa okweviki yonke. Abenhlanganiso ezichiniyo zempilo abagoqela abazali abakuhulumende labenhlanganiso ezichiyeneyo bahlangane lamhlanje ngenjongo yokwabelana amacebo ukuthi balwise udubo lomonakalo odalwa imicimbi yabasakhulayo abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties esidumile edolobheni lakobulawayo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association imanyane labe Betterment Foundation, iBulawayo City Council kanye logatsha lukahulumende olwe Youth Arts and Creation. Abantu babuthane eLarge City Hall bebonisana kanye lokunikana amacebo ukuthi bangenza njani ukuthi bavikele intsha ukuthi ingachaphazi impilo ngokunatha utshwala, izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebaningi emcimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties. amavuzo imicimbi eyenziwa ngabasakhulayo nxa izikolo zivalwa lalapho sezizavulwa. Unkosikazi Sinqobile Ndlovu Tematema owenhlanganiso ye Junior Chamber International kobulawayo uthi kuningi osekukhulunywe ngodaba lwemicimbi le.
So kulezinto eziningi ezikhulunywe about indaba le yamavuzo. So okwenzakale namuhla kuyasincedisa ukuthi sibe le comparative baseline. Xa sesenzile research sesizabuyela back to izinto eziphume kuforum lay bese sibona ukuthi kuyafanana yini lezinto esizithole kuresearch kumbe umehluko ungaphi. Khathesi kuforum abantu bakhulumile ama proposed interventions, but through research yethu sizaphuma maybe lamanye ama interventions, so sizahlanganisa konke and hopefully sibe lombono towards a sustainable solution.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo weBupra uthi ukhangelele ukuthi baguqule impilo yabantwana njengabazali kungumlando wabo.
Esikhangelele ukuthi siguqule impilo yabantwana bethu ngoba ivele phakathi kobunzima. Kodwa phakathi kobunzima abantwana ayisibo abalomlando kakhulu. Abantu abadala kakhulu yithi abantu abadala. Yithi esithengisela abantwana ama-drugs wona la akhulunywayo. Yithi esilala izindlu ezihaywayo zisetshenziswa ukuba kube ngamavuzo party. Ubona yona limithi ebengikhuluma ngayo engutsheni. Iphuma labantu abadala engutsheni. Bazoyithengisa bayithengisela abantwana. Lama-drugs wona la athengiswa ngabantu abadala. Sithanda imali kakhulu. Uhlupho lwethu esilalo yikuthi sithanda imali, asilandlela, asibekezeleli indlela yokwenza imali ngendlela eziqondileyo. Yithi abadala esingenzi kuhle. Wonke umuntu omdala ngendaba yama-drugs lamavuzo parties is to blame ngoba asizange sime eqinisweni ebantwaneni bethu. Ngithanda ndaba ngoba isowana.
Unkosikazi Chabalala uqhubeke wathi amapholisa lawo akancedi lutho ngoba efumbathiswa lapho kuthe kwadingakala ukuthi abophe abaqoqa imicimbi.
Okunye futhi okwenzakalayo kakhulu ngamapolisa, umthetho kawukho, amapolisa agangela corrupt, ayathengwa ngezimali, babotshwa abantwana, umama yenalo umahadeli adize, uyazivela nje, adize ukhangele, so uyangeke uhawule wena usithi uyabanjwa. Bathi ukudla abantu amapolisa awenzi kahle ngoba yibo esibathembile ukuthi bo abangakontrola, abangavala konke lokhu ngoba yibo phela ababamba umthetho. Ninje ngaze ngimama lo ngimbone ngimbambe ngimtshaye ngimthini yibe ngicela ngapi ngiseche njoba sicho kathi suthisa saphilo suthethe ye 10,000 ye Center Brothers lafana ukuthi isenda lo what ngoba sakhuluma ukuthi umama lo uthenga sama drugs ediyathengisa ulokho ekhona ehlala khonapho ewathengisa kathuthanga izakhamizi zazimtshebile zatshela lomthetho ukuthi uMahadebe kasuka edinga indawo kwenye indawo sithe sicela amapolice athi asozasuka.
Umbalisi obekulumhlangano umnumzana Mlungisi Ncube uthi sekunzima ukuthi labo benze umsebenzi wabo ngomthetho osukhona.
Challenge esikhona these days ukuthi singathi thina umthetho kawusavuma ukuthi senze kuhle umsebenzi wethu ngoba uthayo usavunyelwe. Ungazama ukukhuluma lo mntwana umkhuza the next thing uyakureporta emapholiseni ukuthi sengitshayiwe sengithethisiwe. And enye challenge ekhona ukuthi abazali angazi ngithi kumbe abasengabazali bakudala ukuthi sebenakekele abantu abakuthi umntwana engaze be le problem efuna ukuthi sikhulumisane kwese sikhathi babiza ukuthi babuye lizokhuluma but ababuye kuyathiwa adilani lakho khona ngapho. So at the end asisakwanisi ukuthi sikhulume sibonisane ukuthi abantwana singabenza njani. So yikho sesihlangana nama problems ayo abantwana sebesilahlekile njengamateacher singazi kumbe abadala lokhu.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka kakhulu ngalokho okwenziwa yintsha ukuthi bazidlalisela ikusasa yabo eqakathekileyo ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebancinyane ukuthi basengozini yokubanjwa imikhuhlane eminingi. Bakhalaze kakhulu ngokuthi umthetho kumele udlale indima yawo ngokuqondileyo ukuze basindise impilo yentsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Sesifikeke emaphetheleni ohlelo lethu lwalamhlanje kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. abenhlanganiso ezehlukeneyo labenhlangothi ezijeneyo zempilo abagqokela abazali labakahulumende labenhlanganiso ezijeneyo bebethe gwaqa lamhlanje ngenjongo yokwabela namacebo ukuthi balise njani udubo lokumonakalo odalwa imicimbi yamavuzo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo, President of Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.